Kulembiko ethi omama abamunyisayo abalahli ngendlela eqondileyo izithubo lezi okwenza izinja ziyevumbulula ingcekeza le. Okunye njalo osekuvukile ukuba izithubo lezi aziboli kalula ngakho zilakho ukungcolisa imvelo okwesikhathi eside lanxa zigqitsheliwe. Uzulu sekhuthazwe ukuba axoxisane ngodaba lolu kutholakale amaqhinga ngokuphangisa. Unkosikazi Amukela Sidange oxwayisa ngezemvelo njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency i-EMA uthi udubo olukhulu elizweni ngolwengcekeza yezithubo ezilahlwayo ngoba zigoqela ingcekeza.
Uzulu sephatheke kakhulu ngokugcwala kumbe ukulahlwa mahlayana okwezithubo zabantwana ezalezinsuku lokubizwa ngokuthiwa ngama-pampers. Yebo kambe ludubo olutsha ekade sivele singalikhangelelanga eminyakeni edluleyo lapho uningi lwabantu ababevele besebenzisa izithubo zamalembu lezi ezaziwatshwa. Kodwa kwakathesi ngenxa yala ma-pampers sesibona sesilodubo olukhulu ngoba ungananzelela eZimbabwe ukuthi ingcekeza sesifica kakhulu ngiyo eyama-pampers njalo ama-pampers wona ngokwawo ayingcekeza lana engabambekiyo ngoba egoqela ingcekeza.
Unkosikazi Sidange uqhubeke njalo esithi bayakhuthaza ukuba izithubo ezilahlwayo zisuswe nxa kungatholakalanga indlela efaneleyo yokuzilahla.
Okay, thina njengabemvelo siyakhuthaza kakhulu ukuthi nga kuba khona ukuthi mhlawumbe lama-pampers asuswe ngaphandle kwalokhu noma engasuswanga. Kodwa abantu babe lendlela mhlawumbe eyokuthi angalahlwa njani ngoba ezikhathini eziningi lama-pampers alahliwe nje mahlayana adoswa izinja njalo njalo. Ukungasinanzeleleni njalo ukuthi ama-pampers la abaziyo ngokumiswa kwawo bathi vele kawaboli alakho ukuhlala okwesikhathi eside. Ngakho-ke yikho sesisiba lombono wokuthi mhlawumbe njengozulu siqalise ukuthi sixoxe ngawo sizuze isu lokuthi singaphatha njani. Yikho thina sesihle sihambela phambili sithi mhlawumbe asuswe ama.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Regina Mpofu uchaza ukuba bona kudala babesebenzisa izithubo njalo bafundiswa ukuba ingcekeza yomntwana ayilahlwa mahlayana nje.
Ama-pampers awukho right ngoba thina kudala sasisebenzisa izithubo. Isithubo senza umntana akho be-health ngoba uyamwatshela usi-ayini isithubo lesiyana. Ipampa khathesi umuntu iyayekela ipampa leyana ihlale more than 2 hours umntana elokhu egqokile ipampa. Isithubo kwakungenzeki umntana ngabe manzi uyakhala. Thina satshelwa ngabomama ukuthi idoti yomntwana ayiphongaphonga ulahlwa inyathelwa ngabantu yenza umntwana engakhuli right. Abakathesi bayalahla yonke ndawo izinja zihamba zidobha ziletha emakhaya sokusinika umkhuhlane futhi.
Omunye umama osakhulayo unkosazana Angel Musarurwa uthi uvumelana lakho ukuba izithubo ezilahlwayo zimise ukusetshenziswa ngoba zidala ubutshapha.
Amapambazela abhani ubutshapha too much inkomo ziyafa. Hayi lapho iqiniso sibili ukuthi abhani mina nyabasapota bona laba bafuna ukubhana amapamba.
Ubo bambili ngesithubo. Loko ema-pampers akubhanwe loko ubuchapa too much abanye bayalahla amakhaka enjalo izinja zivuvuze zivuvuze so vele ayabhanwe.
Laloba kulabanye abavumelana lokumiswa kwezithubo ezilahlwayo kulabanye abangaboni kufanele ukuthi kumiswe ukusetshenziswa kwezithubo lezi. Omunye walabo unkosikazi Linda Zulu othi izithubo lezi ezilahlwayo bezilusizo ngoba amanzi eludubo kobulawayo.
Bakithi indaba yamaphampa leyi hayi inzima sibili ngoba hey izinto zinzima kathesi ezindlini kuyakungela manzi. Sebesitshela ngokuthi amaphampa asavunyelwa eshi sibona ngani kuzasinzimela thina abanye sibili. Amaphampa besinceda kakhulu 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 sebesibisela emuva futhi endabeni yamanephizi hey aleyo indaba le yamanephikini hayi asazi sibili ukuthi kuzaphetha ngani sibili but ngokubona kwami hakathesi kuzasihlupha amanzi yabe ngikho ahambe iviki yonke bese kuthiwa amaphampampampa besinceda sibili kakhulu sibili heyi engcene abantu bengalungisisa engcene endabeni yokuthapha sibili but hayi sokuzasihlupha sibili.
Ukusetshenziswa kwezithubo lezi ezilahlwayo kwaqala ngeminyaka emilutshwana esanda kwedlula. Kwakuvele kusetshenziswa eziwatshwayo zisetshenziswe njalo njalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.